Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Linga difuga njani zulugandaba. Kula mgele msakazweni wa Studio 7. Ngomvulo mhlazi u 24 Ncwabakazi 2020 mu Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa umkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokhu liqansa.
Okokuqala engikunanzelelayo kusalabantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona.
Abathathu abasezandleni zamapholisa besitheswa icala lokutshotshozela ukutshengisela abathi omnumzana Job Sikala, Jacob Ngarivume lo Hopewell Chingono bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Kathesi ungakukhangela kakusese ngokweopposition yodwa.
Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla leZANU-PF.
So angazi ke mawuthi abantu abasivotelanga ukuthi ukhuluma ngani ngoba ngaba sivotelwanga ngaba sikwazi ukuthola la ama-spaces lasekhona.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokhu liqonga. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamathumi amathathu lasikhombisa 37 ababanjwe leli gcikwane kumahola angamathumi amabili lane asanda kwedlula. Inani labale gcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane ezinhlanu 5930 labulala abedlula ikhulu lamathumi amahlanu 155. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamuzi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngumbuza ukuthi umumo wokuthelelana igcikwane leli unjani kobulawayo.
Okokuqala engikunanzelelayo kusalabantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona. Ngokunjalo impilo abayiphilayo leyane ukuthi abalandeli izimiso ezokubana sivikele umkhuhlane. Kodwa engikunanzela kakhulu kungabantu laba abavela ngaphandle kwelizwe ikakhulu eSouth Africa leBotswana ababuya ngendlela ezingayisizo esingathi thina babuya ngedouble up. Bona abana abantu sibona ngathi babe izingozi kakhulu ngoba babuya lapha bahlane labantu bengahlolwanga. Ngokwenza njalo bathiya leli gcikwane bayasebethiya leli gcikwane babuyele futhi ngendlela ezingaqedakaliyo. So ngokubona kwami ngibona ngathi yikho okubangela ukuthi leli gcikwane libe lokhu liqansa labo bobulawayo ngalezo zizathu. Njalo siyananzela labona abanye abantu ababuyayo kuzokuthola amagrosari abuyayo ngendlela ezingaqedakaliyo evela ngaphandle kwelizwe. Le ndlela afika abanjwe ngayo sibona ngathi lawo asikhozela uhlupho lokuthi leli gcikwane liqhubeke limemetheka. Njengoba thina lapha kobulawayo kuyinto abantu esidulani langapha leBotswana lilizwe South Africa abantu abathakwa namadabula apho mbona ngathi yikho ukusikhathaza ukwenza leli nani liqhubeke likhwela siya phezulu.
Ngokubona kwakho kungani inani labantu abatholakala belegcikwane le-coronavirus lisiba phezulu kobulawayo?
Esikunanzela lapha edolobheni lakobulawayo ukuthi umumo we-COVID-19 ubi coronavirus ukhanya ungamhlanga ukuze kufike lesi sikhathi. Siyananzela ukuthi khathesi ekuqaliseni ngale bekusinanzelela ukuthi abantu abaningi kade begula bebanjwa belalo umkhuhlane ngabantu kade bevela phandle kwelizwe kuboBotswana eSouth Africa. Kodwa khathesi siyananzela ukuthi lakhona apha kobulawayo ihluphe sesiba lalo ukuthi sokusiba la ma-cases amaningi abonakali ngabantu abavela abangazange baphume ngaphandle ngezindlela thina sihlezi phakathi kumuzwa wobulawayo sokulokuthelelana okuthile. So ngaleso sizathu kuyatshengisa ukuthi hatshi bo abantu kufanele sinanzelele ngoba sikwanele likhali yamemetheka umumo wakhe sawumuhle.
Abantu bayalandela na imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus khona ngapho kobulawayo?
Well, eqinisweni abantu khathesi abakhona abangokuningi bazama ukulandela kodwa silabanye abantu futhi ungananzelela abangalendeli abangathi baqhukela kubeli bona bayesaba umthetho besaba amapholisa ukuthi amapholisa bengibona ngabo bazathini ngoba abantu le ndlela bamiyana ngayo okunye njalo mbona kuyasihlukuza kakhulu yikuyanga lokuswela yikho kwenza sibe lohlupho. Idolobha lobulawa kathe siyananzela ukubana siphakathi kohlupho olwamanzi. Ngokunjalo kuba lezi ndawo ezithatha isikhathi ezide zingenamanzi phose iviki yonke. So nxa amanzi sebuya ngebhawuza leyana enika abantu amanzi e-city council, abantu bayaminyana khona phana bonke sebefuna amanzi, abasahloniphi loku kuthiwa yi-social distance. Siyakunanzela lokho. Lancama amasibeyagqoka kodwa kuba lokhu kudlana okuningi lokufuqana khona phana kuba yingozi.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Abathathu abetheswa icala lokujojozela uDlakela abathi umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala, umkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarevume lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono abetheswa icala lokujojozela uDlakela bazamiswa emthethwandaba lamuhla. Ungarivumelo Chingono sebehlezi okwenyanga eyodwa esitokisini belokhu besalelwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. USikhala yena uze wabanjwa ngamapholisa ngemva kwenyanga ewadenya. Kulokuphoselana aqatha phezu kokuba ngubani ongaba wathengisa emapholiseni uSikhala ukuze agcine ebanjwa eHarare. Kunjalo nje abalwela ilungelo loluntu kunye labamabandla ezombusazwe aphikisayo bathi amalunga abo elokhu ebotshwa mahlayana ehlukuluzwa njalo ethunjwa ezindlini zawo ngabezomvikela besebenza ndawonye lamapholisa. Ummeli weBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-MDC Alliance uthi umenywe ngamapholisa akoBulawayo kulandela ukubonakala kwakhe enikeza izisebenzi zevinkilini lako TM Hyper koBulawayo amalembu amabili alotshwe ukuthi ibandla leZANU PF kumele lisuke embusweni kumbe ZANU PF must go ngesilungu. Umnumzana Sibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi usetshele igqwetha lakhe ngalolu daba. Uthi njalo wesabela impilo yakhe kulandela athi ikuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabanye bakhe kanye labalwela ilungelo loluntu yikho esakaze lolu daba enkundleni yobulembu be-internet obeTwitter.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Kathesi ungakukhangela kakusese ngokwe-opposition yodwa, kakusese yi-civil society yodwa, sokungama-civil servants, sokuyizisebenzi zonke, sokungabafundisi bama-church atshiyeneyo, kakusela muntu okuthiwa khona nguye umuntu o-right. Wonke umuntu sokufuza ukuthi ehlukuluzwe ngaphandle kokuthi umuntu ethi sivumelana lobubi obenziwa yi-ZANU PF. So ke mbona ngani ukuhlukuluzwa kulokho uqhubekela phambili, kodwa thina savela sazinikela, sangena kule struggle sikwazi ukuthi esasikudinga yikuyini. Sidinga ukuthi khona sibe lohulumende oyakwenza ukuthi izibhedlela zibe lemithi, izibhedlela zibe labodokotela, izibhedlela zibe labonensi, izisebenzi zasezibhedlela zihole, ama civil servants ahole imali eyakwenza ukuthi begcine abantu ababo. Njalo sifuna umkhonomi wokuthi khona omunye lomunye angafuni ukudinga umsebenzi ewuthole. Asifuni ukuncindezelwa. Mbona ngani labo abalwayo ngezimpi zabo 1970 babesilwa against ukuncindezelwa okufana nalokho.
Usanda ukuthi udingwa ngamapholisa ngoba wabonakala uthwele amalembu lawo okuvala ubuso okuthiwa ngamamask. Ungathi amapholisa ayabe ehlukuluza abantu kumbe esenza lokho akathi yikulondoloza umthetho ukuthi kungabe lenkuthazo yokuthi abantu bevukele uhulumeni.
Mamhlanga ama masks lawa ayebhalwe ZANU PF must go. Mina ngivele ngigqoka lawo mamaski every day lapho engihamba khona ngitsho nje la kuma roadblock awo amaphoyisa ake mbone ngiwagqokile lawo mamaski. Njengoba nje kuyafana kube lezikhathi lapho ngiyake ngigqoke khona ama t-shirts ayabe ebhalwe Nelson Chamisa for president kumbe amakepesi abhalwe Chamisa for president. Amboni lutho olubi ngalokho engiyabe ngikwenzile. Njalo kumbe ukuthi nginike umuntu kumbe ngihambe nganika abantu abanengi ezana PF bake begqoke ama t-shirts kumbe amanye ama material abhalwe khona ukuthi khona MDC ngabathengisi ama sanctions must go kuvunyelwe yi democratic society sokungani umuntu wonke sokufuze ecabange ngendlela yezana PF. You know izana PF kaso Zimbabwe, izana PF ngumhlangano nje wabantu abalutshwana othina masa labo mnangagwa labanye nje abalutshwana akufuzanga thina abanye besibambe ngamandla ukuthi khona sikholwe kulokho abakukholelwayo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umela iBinga North edalele parliamente njalo engwebandla le MDC Alliance ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we Studio 7. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lilandule imbiko ethi lisebenzelana lezanu PF. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba ugatsha lwezokhetho lwezekhe lwazise ngeviki edluleyo ukuba leli bandla lizakhetha amalunga alo ukuthi athathe izikhundla ezatshiywa ngamalunga ebandla le-MDC Alliance axotshwa libandla le-MDCT edale. Abakhethiweyo ukuya edale lephalamende babalisa unkosazana Khuphe ngokwakhe labanye abalithumilane abaza kuba ngamalunga esenate ledale lephalamende. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uzokwazi ukuthi i-PR le-senate ngama positions afilwa yiparty ngoba ivotelwe ngabantu. So angazi ke mawuthi abantu abasivotela ngokuthi ukhuluma ngani ngoba ngaba sivotelwa ngaba sikwazi ukuthola la ama spaces la sekhona. Lezi zikhewe sezivulekile nje zivulekwa ngoba livoti iparty yethu elitholileyo ebantwini. So haya kulona iqiniso ukuthi asivotelwa ngabantu. Ngaba basivotela ngaphela ngabe asina positions okumele sizifile.
Bakhona abathi bona ibandla lenu lingani likuhlangothi lwezanu PF ngoba alizwakali licothoza okuyabe kwenzakele okufana locuku kumbe kwephulwa kwelungelo likaZulu. Lithini lina ngalokho?
Ngokunye okungasoqiniso khona lokho umsakazi, nge-Friday ngenze i-interview ne-Open Pulse ngizokuthumela yona manje. Sikhuluma ngamalungelo abantu ukuthi hayi akumelanga ukuthi abhekelwe phansi. Manje ngenze i-interview ne-inye i-station. Ngikhuluma ngama-bishop ukuthi ama-bishop ayekwe phansi angasukelwa. Nokuthi nencwadi ebhalwe i-government le yaphuma ibhalwe ngumama uMonica Mtsaka ekhulumela i-government ukuthi incwadi embi kakhulu. I-government itshela abantu bemadebheleland ukuthi they must just go and jump in a lake ukuthi akukho umbuso ongabhala ubhale ngaleyo ndlela ubhalela abantu ngempela abantu ababhekiweyo. So hayi sibuhlungu and besingabukhangelelanga ukuthi ngo-2020 government ngaba lesibindi sokuthi ibhale incwadi enjalo itshela abantu bemathepheleland ukuthi abahambe beyokufa.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Standard lithi kwaba lokuphikisana phakathi kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bakhethe bani oza kuba ngumphathintambo wezempilakahle. Okwabangela ukuthi uMnangagwa akhalale ukukhetha wathi kazithathele lesi sikhundla uChiwenga. Iphephandaba le-Chronicle lithi umahluli wakoBulawayo umnumzana Thompson Mabhikwa usecele ukungahluli udaba lwecala lokweba igolide elalisetheswa igqweda umnumzana Admire Rubaya. URubaya ufuna ukuhlawulwa imali nguMabhikwa esithi wabotshwa wavalelwa ejele leKami ngomnyaka odluleyo yena engelacala. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
salibonani salibonani njani ma lo welcome dube ukuma etsholo tshokomali mina badala ngikhala ngendaba yelizwe langiloke ngikhala ngalo into ivele thina ngeke zabe lesabelo emandebe emashoneni ngoba ilizwe ngelamandebe elamashona so sithi amashona vele ayikho thina into esizayenza khulume futhi ukhona ubhuti othi thina sihleli egoli sifuna ukuyalungisela siyalungiselwa ngubani aluba kuya ngaye uRamaphosa kade ngasixotsha sonke isihambi siye khonani ekhaya asazi yena ngombulawo amandla okulungisa ngoba thina amandla asilawo angeke sibe lawo vele ngoba ma uthi uyabona uyafaka umbono uyafa uthi uyakhuluma lokhu uyafa baningi abanye abafowethu asebefile abanye abasemajeni indaba kamnangagwa lebandla lakhe so inzima le ndaba inzima kakhulu thina mandebele asila kwethu
sanibonani sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo
ya lo mnangagwa lo wayecabanga ukuthi upresident ipapa lombhida lo owathi abantu bedle wona president ufuna umuntu ofundileyo angeke ukuze ngopresident ungazi u-alo ilo u ungakwazi u-one manners two ungakwazi ukuvuka ugijima ukuthi upresident usizwa ukuthi upresident ungenela ukutshontsha ungenela ukubulala abantu manje kuyacaca manje ama-election aziveza manje izanup f levele iveza ubali ukuthi abazange bevotelwe ngabantu labo abantu labo laba kusala abantu ababafunayo labo abantu bayabazonda abantu bezanup f angeke uvotele amasela la akula muntu ongavotela abantu ababulala abantu akula muntu ongavotela abantu abathumba abantu akula muntu ongavotela umuntu osarep umfazi ngesikhathi lesi caca sobala vele ukuthi akula muntu abavotelayo ama-election and kuvele kusemehleni kabantu bani angeke ukuthi wavotelwa ngabantu usibulala uthumba abantu emsuku akula muntu wabavotela abantu bezanup f labo kathi vele obavotelayo ngani manje sebesithi 23 bazowina ama-election bantu bakhe ukuthi vusana amehlo izanup f kungena muntu ozoyivotela loba bengabuya lo mumvu wabobolileyo la mabelo ababolileyo yekelani lingathathi loba lingathatha lidle izanup f lingayivoteli
sanibona ndebasakazi be-studio 7 linjani ke injani impilo yakwenu hayi bo siyalibonga ngalo msebenzi eliuphetheyo hayi kuyabongeka kakhulu ngonibana mara eyi vula inkinga labona ingxaki ekhona emhlabeni eweZimbabwe eyi kunzima bafethi ngonibana lizuzela lani ingxoko eziphuma ebantwini nanku nje labo Job Sikhala sebethe badotsha nanko omunye layo sethe wadotshwa emzini wakhe engumuntu owomileyo kungaziwa lokuthi kuyenzakalani eyi asazi-ke njengobani iu o iu yakhona layona sathi-ke sisayilindile njengamazimbabweni ukuthi heyi andibana nje bethi besukume bebonisa nalo mbuso okhona kuleli lizwe lezimbabwe asazi-ke bafethi mara labona ukuthi eyi iindaba ezenzakala nampa nje labona abamajele abagcina amajele nampa baphonga ukhuluma intando yabo bathi bona eyi nanku ke umuntu waphuza ukubuya bathi iye emanketane wahamba la manketane ezandleni ayenyaweni bethi bebuzwa bathi ayibo amakhika de ayaliukhinyuleka bathi sekonditheyi kodwa eyi uphuzile ukuye khothi kodwa umlando yokuthi izivalo kade ziyalukuvuleka mara nikubhekile iqinisa anitabona ukuthi yikudelela vele bazitshela ukuthi hayi vele ithe siziphethenda kulo ngasidonzenda kulo ngasiqamula so far asaziwa fethi manithi nje lithuthumeze lababa isadiki uRamaphosa nje ethe ngathi uyaphuthuma mara siyazi ukuthi ayikho lenye into angayikhuluma uRamaphosa wonibana mayebona umpepo ebhekile ukuthi yini into eyenzakala ezimbabwe bafethi asibone ukuthi uRamaphosa ngakhona ukuvula umlomo ukhuluma intando yakhe kumbe ukukhuluma okumele kulungisiswe ezimbabwe mara siyazi ukuthi yazo kulezi gebengu mara asazi ukuthi bazovelapha bangasikhulula kimini umfokanyama foka mtunzi ufoka phula matambo iphuma phansi komfula ukhwekhwe kobaphumula ngase gweru
yebo yebo studio 7 omuhle nayo indaba yami namhlanje phezu kwayo indaba ye-COVID-19 le yokuthi abantu uma befika ezimbabwe besuka kwamanye amazwe bafaka ukuquarantine why ma efika umuntu evela sam engahle e-chekhwe ma engabanjwanga ahlaziyele emzini wakhe ma ebanjiwe ehlasiwe esibhedlele kuloku uyabuthelela abantu ababegula nabangaguliwe buthelela one ndawo usani khonoku umkhuhlane ungaphela khona lapho ngelokhu beyesandiza umkhuhlane besiya phambili uhulumende ma ebona sibe ecabanga kahle kahle ubona kurayithini khonoku okwenzakalayo abafike kahle nje ayebhoda
Raiva mela kona, acheka abantu bephume bezihambi. Lapho abachekwa khona, abachekwa abantu nge same day. Konapho ifike she chekwe shaza kathulani kala lutho ahlaphuma zihambi emzini. Akona ukupakwa bekhakwe bekhakwe bezithela nemkhuhlane le one day. Mabe baleka ngeke basole mina ngithi ba right mabe phuma bebaleka. Ungahlala wena ukwazi ukuthi manje so ngihlala impathi kwenkinga.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulamayezi amabili awezulu lesiphepho alubhekise esigabeni seGulf of Mexico. Elinye yezi elithiwa Tropical Storm Laura selichiye libulele abantu abahlanu elizweni leHaiti lalubhekisa kwelemelika. Elinye yezi elithiwa Hurricane Marco. Ama hurricane omabili akhangelelwe ukuchaya elemelika lamuhla kumbe kusasa. Amazwe awumhlubulo ezansi ye-Afrika yiwo akhangelelwe ukuncedisa ele-Mozambique ukuthi lilwisane lodubo lwabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo asebebulele abantu abambalwa kulelo lizwe. Eke sikhangele ezivela ngapha kwelemelika ngamafitshane. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans we-Republican National Convention uqala lamuhla. Lo mhlangano obumele wenziwe edolobheni le-Charlotte e-North Carolina kodwa ngenxa yegcikwane le-coronavirus uzenziwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini lakumabonakude. Lamuhla ebusuku ekuvulweni kwalomhlangano izikhulumele ezizaba khona zibalisa indodana kaTrump uDonald Trump Jr. lezinye iziphathamandla zaleli bandla. Ngeviki edluleyo ibandla le-Democratic Party belilomhlangano walo ofanayo kodwa kulezikhulumeli noezigoqela iziphathamandla zebandla lama-Republicans. Akukakhulunywa ukuthi emhlanganweni waleviki kuleziphathamandla zebandla lama-Democrats ezizakhuluma zisekela uMongameli Trump na njengalokhu okwenziwa ngeviki edluleyo kukhuluma abe-Republican Party besithi basekela uMnumzana Joe Biden. Sicocela esizalana seZimbabwe esihlala edolobheni leVirginia uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sesizwile kancane masilalela uTrump ekhuluma eTwitter ukuthi enuzozama ukuthi ayenze kanjani ukuthi ama-Republican i-convention i-RNC Republican National Convention ukuthi yona uzoyenza kanjani. Okunye simzwe kutsho esola ama-Democrats ukuthi ama-speech abo amanye amaningi akhona ebe-recordiwe, pre-recorded, and therefore yena kusho ukuthi uzozama ukuthi awakhe awenze abe live. Kunzima kakhulu ukukwenza lokho ngesikhathi se-COVID unless makuwukuthi uzimisele ukuthi aphule ama-recommendations anikezwa i-CDC ayiwona akhuluma ngokuthi ungaba labantu abayingaki. So angiboni ukuthi uzokwenza kanjani ukuthi kuphumelele, but masingilandela umqondo wakhe masisizwa ama-comments awenzayo ku-Twitter lakuma-interview sibona ungathi uzozama ukuthi yena azame ukwenza into eziningi zibe live. Sizwile futhi njalo ukuthi kuthiwa yena esakhe ispeech uzosinika e-White House okuyinto engakazi yenziwe incumbent, any sitting president. Asikaze sizwe sitting president esebenzisa i-White House. I-White House ngelizwe lonke ngeka-president, whether uli-Democrat or uli-Republican.
Asebe cubungule obekwenzakala kuviki edluleyo kubandla lama-Democrats. Bathi bona kukhanya uMnumzana Biden eveze ukuthi ungumongameli woqobo ngoba elesineke njalo engumuntu othandwa ngabantu abehlukeneyo abavela la kumabandla athiyeneyo afana lelama-Republicans lalo. Ubona njani isimo sika-Trump esizavezwa nxa uqathanisa lalesi sesisibonile sika-Biden? Kuzaba lo mehluko na?
Isimo sika-Trump masiqathanisa lesika-Biden sivele position e-wrong kakhulu ngoba into ezikhonjiswe ngu-Biden ku-convention yakhe ngezo ukuhluleka ukulida ukuba le-leadership esikubonile ku-Trump, especially indaba zokuvimbela igciwane leli ele-COVID-19 ukuthi li-spread. Sibonile ukuthi hhayi esikhathini esiningi u-Trump uhlulekile ngoba one akafuni ukusebenzisa i-science, two uvele ngumuntu nje ovela akhulume akucabangayo angazange aqala ku-fact check or approve ukuthi into yakhona scientifically yinto engasebenza. Kufana lokuthi atshela abantu ukuthi hayi lingafaka i-bleach emzimbeni yenu ngoba i-bleach isibonakale into esebenzayo ukuthi iqedele igciwane leli. Izinto azikhulume ku-national TV lezi.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha edolobheni le-Virginia kwele Melika.
Hello. Yebo dokotela. How can I help you?
Uyakuda lapha.
Come on, yakanda nomphi mama kalapha nangila nanu yakhe ikulona munthu yona. Come on, yakanda nomphi mama kalapha nangila nanu yakhe ikulona munthu yona. Nayo lokuthi bese shopke moya qala na ngakhona ngakumona.
Abahlabeleli abambalwa abazithi bona zimmaskandi behlabela ingoma ethiwa COVID-19. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zendaba. Abathathu abasezandleni zamapholisa besetheswa icala lokutshotshozela ukuthengisela abathi omnumzana Job Sikhala, Jacob Ngarivume loHopewell Chingono bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla. ibandla le MTCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla lezano PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.